soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alifuka njani mphakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 13 kumabasa 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso zabagogekileyo zimangalela umsakazo weZBC lengatsha zikahulumende emthethwandaba ngokungethuli imbiko ephathelane ngecoronavirus ngendlela abangenelisa ukuthi labo bafunde.
Cace ukuthi kuye kwaba lo muntu ogogekileyo yini osehlangane lo mkhuhlane lo, kodwa esikwaziyo ukuthi nxa umuntu engela information i-risk yangkhona iyabe inkulu kakhulu.
Kuqhamuka inkulumo phezu kwembiko kamphathi Ntambo wezokunakekela uZulu umnumzana July Moyo eyokuthi igcikwane le-coronavirus lizahlolwa eHarare kuphela.
Ubulawayo i-second largest city lapha eZimbabwe, okutshengisa ukuthi alukuhulumende vele usesitshela ukuthi usetheste abantu abaningi.
Kule mbiko etshiyeneyo ewuthi ilizwe leMelika livulwe nini kulandela izibopho ezathathwa lilizwe leli ezokuthi abantu bengayindawo kuyindlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso zabagogekileyo ezintathu zimangalele umsakazo weZBC. Ingatsha zabagogekileyo ezintathu zimangalele emthethwandaba umsakazo weZBC lengatsha zikahulumende ezibalisa olwembiko olwezempilakahle lwezisebenzi ngokungethuli imbiko ephathelane ngecoronavirus ngendlela abangenelisa ukuthi labo bafunde. Inhlanganiso lezi zibalisa iCenter for Disability and Development, Deaf Zimbabwe Trust leye Zimbabwe National League for the Blind. Kumaphepha ethulwe emthethwandaba kumele akhangelwe ngesiphangiphangi, lezi nhlanganiso zithi abagogekileyo basengozini ngoba bengelalwazi olweneleyo ngegcikwane le-coronavirus. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Center for Disability and Development, umnumzana Masimba Kutshera.
Liqiniso lelo ukuthi sahambisa ingatsha zikahulumende le-SABC emthethwandabeni ngoba besihleli phansi sabona ukuthi abantu abagogekileyo ikakhulu labo abangaboniyo la banye abangaziyo kumbe abangakhulumi bekungela information ababeyithola ngemkhuhlane lo owe COVID-19. Usitsho ukuthi bekule risk enkulu kakhulu ukuthi abantu abagogekileyo bengahlangana lomkhuhlane lo owe COVID-19 nxa kuyukuthi information ethi bengazivikela njani ingakafiki kibo. So sahlala phansi sabona ukuthi engxenye bekumele sithathe uhulumende siye la emthethwandabeni ukuthi abone ukuthi into ayenzayo ukuthi gala information ukuthi abantu abangaboniyo labangaziyo labangakhulumiyo babe layo akulungisise khonoko ukuze umuntu wonke abe le information efaneleyo ukuthi azivikele kundaba le COVID-19.
Ngokungaphi ithuba abagogekileyo ukuthi benelise ukufunda ngomkhuhlane wona lo we-coronavirus? Ubona ngani bakhona yini abagogekileyo asebedibane lodubo lokugcina bethelelwe igcikwane leli ngenxa yokuswelakala kwendingeko zabo njengabantu abagogekileyo?
Silethemba ukuthi umthethwandaba uzavumelana lathi ukuthi le yindaba esiphangiphangi njalo kumele uhulumende aphendule lokho esifake emaphepheni ethu. So asikabikwazi ukuthi kuza thethwa nini, kodwa silethemba lokuthi umthethwandaba uzavumelana lathi ukuthi sile mcijo eqhakathekileyo kakhulu njalo umele umuntu wonke azivikele kundaba le COVID-19 ngokuba le information ebalulekileyo information from one source esingathi Ministry of Health.
Manje udaba lona lolu luza thethwa nini emthethwandaba? Siyabona ukubana lilufake ukuthi lube ngolwesiphangiphangi kumbe i-agent application.
Singathi thina i-risk leyo ikhona ukuthi nxa umuntu engela information eneleyo engahlangana lawo umkhuhlane we-COVID-19. Kodwa asikabikwazi kuma statistics abasinika wona mihla ngemihla abakacaci ukuthi kuye kwaba lo muntu ogogekileyo yini osehlangane lo mkhuhlane lo. Kodwa esikwaziyo ukuthi nxa umuntu engela information i-risk yangkhona iyabe inkulu kakhulu ukuthi ungahlangana lo mkhuhlane ungazi ukuthi uhamba kanjani kumbe ungasivikelanga ngoba uyabe ungakwazi ukuthi umele uwenze kanjani.
Mnumzana, sizwa kuthiwa lina njengenhlanganiso ye Center for Disability and Development lezinye inhlanganiso ezimbili ezilwela ilungelo labagogekileyo lihambise umsakazo we ZBC la lengatsha zikahulumende ezintathu kudale lezomthethwandaba. Ungasitshela okunengalo?
Umnumzana Masimba Kutshera, isiphathamandla senhlanganiso ye Center for Disability and Development, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Imbiko kamphathi ntambo wezenhlala kahle kaZulu umnumzana July Moyo eyokuthi igcikwane le coronavirus lizahlolwa eHarare kuphela isidale inkulumo. Umoyo wethulela amazwi ngeviki edluleyo. Inhlanganiso ezijiyeneyo zisole amazwi lazi sithi kumele ilizwe lonke lenelise ukuhlola ukuthi umuntu ulegcikwane leli kumbe hatshi. Kodwa uhulumende wethule eminye njalo imbiko izolo isithi izigaba zonke zelizwe sezizenelisa ukuhlola leli gcikwane ngoba umanyano World Health Organization wapha ilizwe imali eyi $5 million ngeviki edluleyo. Ukuhlaziya amazwi kamoya sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo umnumzana Swithan Chirotsa.
Hayi, nguJulai Moyo okhulumela amazwi ajunula abantu. UJulai Moyo uthe yena isibhedlela sekusileni nxa kungenelisa ukuthi abantu belatshwe khona, abantu bakoBulawayo sebezahanjiswa eWilkins eHarare. Sikibani uthi uhulumende vele kakalungisi, kakalungiseli uBulawayo, kakalungiseli uZulu lapha esigodlweni sakoBulawayo. Into leyo ayizange iphathe kuhle laba abameli bethu abasephalamende. Enye into esuke yabasobala ngeyokuthi uhulumende ngalesi sikhathi nxa esakhuluma ukuthi uBulawayo kakalungiseli, kutsho ukuthi kabasinanzi phela. Ngoba uBulawayo i-second largest city lapha eZimbabwe, okutshengisa ukuthi alubo uhulumende vele usesitshela ukuthi useteste abantu abaningi, uchaya ama-door to door kulezi bhedlela, ayikhona isibhedlela. So into le ayizange ibaphathe kuhle.
Ubengakhulumi iqiniso yini umoyo ngoba uhulumende elendingeko ezilutshwana okokuthi lina njengebandla kumbe abantu bakoBulawayo likuthethe ngendlela engayisiyo na?
Hayi, akunjalo Chris. Into vele ekhona lapha ekhaya eZimbabwe ikuthi uhulumende uthatha imali manje eyama minerals, uthatha imali yonke vele ayifake esikhwameni sakhe ayikhipha kwesinye ngesingunde ngunde. Imali leyo vele vele ihlilobe. Uyakhumbula laphana Chris MTC iku Government of National Unity ukuthi umnumzana uTenda Ibiti wayekhuluma esangu Minister of Finance lapha enguye phela uphethe isikhwama ukuthi imali yama minerals yechiyatswa vele kayingeni esikhwameni sikahulumeni, beyidla amadoda lawo iZANU PF. Angithi uyabona. So nxa kunjeyana uzananzela ukuthi uhulumende manje kasayenelisa ukuthi yakhe labantu izibhedlela njengoba phela nanku ulokhu zeni uJulai Moyo akhuluma ukuthi hayi nxa kuswelakala ulokhu zeni equipment lapha ekusileni sizathatha abantu sibahambise e-RR khonapho baya beza utshela ukuthi uzibhadalele uyakubona mfowethu uzibhadalele khona ngale RR lapho uyabuhlezi khona uyabuzibhadalela angithi uyabona kodwa uzananzela ukuthi kwamanye amazwe into lezi zonke lezi zenziwa nguhulumende but because thina sikhokhelwa yizigilamkhuba otsotso oguluva imali yana vele iphelele esikhewini angithi uyabona so uminista umele ayangeke ukuthi akhulume amazwi anjani ukuthi nxa kusehlula sizathatha abantu bakobulawayo sibahambise eHarare lihlazo lelo yinhlamba vele enkulu nale makhayena lapho emathebeleni dla kulamalahle kule golide kulani kule nhlanzi yonke into ikhona khona uhulumende ayehluleke ukuthi abe lesibhedlela kuphela ezayo lapha abantu abayi 10 kuphela just 10 kuhle kutshengise Chris ukuthi hayi vele sikhokhelwa izigila mkhulu
ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi umphathintambo umoyo akhulume amazwi anjalo ikusilela na kwemali kumbe ikwehluleka ukuqoqa ukuthi wonke umuntu odinga ukuthi akuhlolwe ukubana ule gcikwane le-coronavirus enelise ukwenza lokho
lokhana yikwehluleka Chris lokhana yikwehluleka sibili ukwehluleka amaxaba vele uyazi ukuthi vele kuba ngodunderhead uyabona Chris khonokho kwenza ukuthi thina abantu abansundu sihlekwe anje ngabanye abantu bezinye izizwe ngoba imali engena kuhulumende iningi kodwa uhulumende uthi ancedise uzulu hey ayakutshela vele ahle avale
lo ngumnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo Isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo iphephandaba le-Herald lithi amapholisa asebophe abantu abazinkulungwane ezinhlanu i-5,000 ngokwephula izibopho zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Leli phephandaba lithi ababotshiweyo babalisa abahamba-hamba mahlayana, abaye emasontweni, abavula amabhizimusi okungekho emthethweni leminye imigoqo ephanjanisiweyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi abantu abangamakhulu amane i-400 abaxotshwa kwele Botswana ngokungabi lamaphepha okuhlala kulelo lizwe okusemthethweni bafike kobulawayo izolo ngemva kokuvalelwa esikolo se-Plumtree High School ngendlela yokuvikela ukuthelelana kumbe ukuthelela abanye igcikwane le-coronavirus nxa belalo. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp.
Masakazi abahle, siyawudumisa umsebenzi wenu muhle ngoba umsebenzi esiwuqakathekisayo ukulimukisana ngakho konke okuselizweni. Basakazi uhlupho esesinalo asisakwazi ukuthi amapholisa lamasotsha yibaphi abantu osufuze bayethenga ngoba ukudla sokuhlupha ezitolo esikuzo sokudula ithukela kanye lodwa li-120 ukuthi sike siyefika esenta sibone ukuthi singaphepha njani akusafikeki amasotsha adlubhedu amapholisa adlubhedu bathi bafuna incwadi ka-DA siye sesiphiwe incwadi sikasobhu kodwa ha ziyaleka khona ukuthi siyethenga sokunzima indlela sisilala into okuthiwa yikudla sesisidla kanye njengenje endala ukuthi akusadleki akusaphileki yingoke sesicela kubana alibana bayasivumela kubana siyefika ezidolo ye sihamba singa-1-1 akwenzi ukuthi sihambe siyihobhu ngathi siyalesaba leli gcikwane kodwa ha sebesithwayisenzima sithwasenzima sibili kangazi ukuthi yena uhulumende angenza kanjani ubana kwethu basekuseli kube lula ukuphila siyakwazi sonke sile kuthiwa yi-social distance esizama lathi kuyenza kodwa sokunzima kithi ngiyabonga
Sanibonani balandeli abahle baka Studio 7 ngiyalibingelela gama lami ngonkosi kona khupha emvela ekheze womsteti hayi siyayizwa sibili corona kodwa uhulumeni sephinde wa-eda futhi amalanga amanye phezulu hayi sesizafelwa ngabantwana abantwana bakufa thina njengoba kusemazweni akathana khonapho ebuswana Uta mabhota azavulwa mhla kunini asikwazi sokuzaba lokusela ezigabeni obuzaba ubuningi hayi hayi asisithwele nzima bakithi nga unkulunkulu uyangenela lokhu kuphele siwa siyacela unkulunkulu asingenele siyathandaza imithandazo nsuku zonke sithi unkulunkulu asizwe lo mkhuhlane odlule siyacela sibili balandeli bonke cela sibili ukuthi labo balandeli bangene labo kustudio 7 abakhuluma kusezinsizweni zabo banike izinambu ukuthi labo babangene kustudio bakhuluma kusezinsizweni zabo
ufortune yona yonje iqiniso elihle ngalitsho mina ukuthi khona andubana kuyayenza ukubana uhulumende engeze amalanga lawa esawanikhwayo in terms of ukuvikela because asikabile iqiniso ukuthi khona sokuphelile sokusesingaphi asikabile direction so andubana kuyayenza kusiya ngami andubana uhulumende uyayengeza amanye amalanga at least sibe le proof ukuthi sivele ngaphi njalo siya ngaphi
hayi kubo silungu lokho more sakwenziwa ngumachayo seza suspect abantu ukuthi ebala amakhoro yori ikhoro liqale kubo ama governments aba agenele phele bathatha abantu bebuye emakhaya mabefika lati kubo China City la sibadudule ya lakho konke lokho okugcweleyo laphana kubo lokhuzenini laphana ekhaya lapha bekududule ayikho enye indlela phosa ake kuhlukumeza abantu ngalezizo
ngivuka njani bahlaziyo alalise yavuka ngapha lokho asibona indaba lokho lizikhosela kodwa ngikhathaza kakhulu indaba le China le ngase sibonqola lami ngezama ukucubungula ngikhangele ngifonele omunye ubrulwa mose China khona ngale ngizokuthi uhamba njani sibona ama Nigeria engani engani bayahlupha kodwa uthi hayi khona indaba ekho njalo labana abantu bafuna wonke ama African wonke umuntu omnyama nje bafuna phansi phezulu ukuthi khuluma nje bake bafika endlahlala khona wagcina ecathile wakhipha bedroom kodwa abantu bayaphenduka ngase ngibuza ukuthi why sibona ama Nigeria kuyiwama phambili wathi hayi khona ukuthi ama Nigeria ayabambana ma angezwa into aqoqana abe yigroup njengoba edla ukubona khona phana egoli kobo yibhomba ma ungachayi Nigeria li-one swanke begcwele bonke zemdifenda lakho kunjalo
banomomobi lawa manje abana ndaba ka yazi kunabantu abapregnant two women abapregnant babakhiphile endlini babathatha khona lapho uma ungenamali yeloozen ye-hotel balibuthanza unda imvula iyanetha abantu bagula already sebebula yiflo iunderstand abantu bagodola ngoba baphongu abanye bebephonga ukuthi right now come out abanye bebanikeza at least ama-one hour abanye ama-30 minutes yabo but uma uconfuse ungakwazi lokuthi umebe uyajika umbe kanjani uyabo ungakwazi wese laba abamithiwe bagula right now because really about 4 days bephandle lokhu bebakhanqa nto lokhu behanqa abantu bebahanqa kanezinkomo abafuna abantu behlale phansi abafuna abantu bami ungamalingama for 2 minutes balokhu behanqa behambe lebhodelandi behambe lejika le bebuye futhi belekhanqe libuyele kanjalo kanjalo esibhedlela babayalela ukuthi bebelaphi abantu bagula esibhedlela bayalela ukuthi bebela ngutshe Morris yazi ngutshe angaze ngibona into enje so yazi lokhu kokuhlongo kwakwimali mina ama-wechati suspend kulabo 2 months ama WeChat esuspendiwe awukwanisi ukutransfer imali awukwanisi ukwenza I understand ama WeChat asebenza ngawo ama students abantu uma bekwafuna ukuzisiza bathumela kuwo ama students yabasisizayo ukuthi silokho maybe ukuthi uhle yabo especially thina esingapha kule i-province I understand ngoba abanye kubanye ama-province sibakufisa kodwa akukho tensi like ngapha I understand so kunzima vele kakhulu ngotshela mna vele angazi ukuthi senze njani I don't know kunzima khona ukulala kulaleke balala bebhengisa ivalo barasa abantu amadoda le wababamba ngakhona kubuhlungu vele mna yazi mna angaze ngibona into enjeyazi nokuthi abantu e-Africa bona waye bebaphatha kahle abantu bephatha kabo abantu bamnyama ngale ndlela akunjena uma uzothi uhlele nomchinese befike bethathe wena umuntu omnyaka bethu ba prophetic corona lile wena le corona kodwa umkhuhlane waqala lapho ingqondo bana nale betheste wena bekuhlukumeze uhlukumeze kodwa ulala nomfazi everyday oily time why kuyikuthi futhi corona yaqala ngawo bengatesti lo mfazi betheste wena after that bekuthathe ngenkani kuyini khona lokho Also, so ungabona mina njalo the way sengicake ngakhona so kule about 3 weeks into le qalile yazela kulaleke kunzima kakhulu even ukudla kungitenga ngoba amashopu bayala uthanda bengeni amabhasi bayala isitimela ungadi uma kuthi umuntu omnyama uyathe ebhasini bathi awuvunyelwe i-reason nakhona ibuhlungu ife ngithaba ilungu vele sizizonda vele angazi maybe ngaleso sikhathi but uma kwakunje so which means bahamba 3 things this is painful unfortunately no.
Hayi indaba yekorona leyi inzima leyi hayi inzima kula kuthi umuntu omhlophe umuntu omnyama umuntu oyini alaba kunzima asazi kuyophelelapho sesipho kuhlala emathembeni sipho kuhlala emathembeni ubona sukuphazamise le micimbi emikhulu yamaphasika hhayi lapha kunzima
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele ezivela kwele Melika. Kulembono ehlukeneyo ngokuthi ilizwe leMelika livulwe nini ngemva kokuvalwa ngenxa yegcikwane leCoronavirus. Umongameli Donald Trump uthi ufuna ilizwe livulwe kusukwana ezilutshwana ezilandelayo kodwa ingcwethi zempila kahle zithi kumele ilizwe lihlale livaliwe ekwenye njalo inyanga kumbe ezimbili. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika umnumzana Mandla Mkhwananzi saqala ngokumbuza ukuthi unjani umumo.
Umumo ngapha hayi kwethula sibili kwethule kakhulu ya abantu vele ubona xoxo esitolo esitolo kuphela besiyathenga kodwa hayi le traffic is very low so abantu they're trying to stay indoors and bangahambihambi kakhulu sibili kuyabonakala so yikho kwenza alayo bazama ukwenza konke ngoba umkhuhlane lo umbhubhane lo kukhanya akwazi ukuthi uyaphelela ngaphi so abantu sibili hayi lapho esikhona eIndiana hayi bazama ukuhamba umthetho you know ngoba akukakhanyi ukuthi kuya ngaphi njengoba kulokhu kuqansa kusiyale so sonke nje singena ezindlini sivale nxa ubhuka waphuma busemsebenzini obuye uhlukhiphe izigqoko ungena ishawa lezo lazo ziwatshwe konke kusanitize vele ungakabambi lutho ya xa usemsebenzini ufake njengathi lokhu esasebenza ufake imask ube lama sanitizer ugcine lapho osebenza khona uzame nje zonke indlela zokuzivikela nanxa ungaye esitolo uhambe ufake amagloves sanitize amakhathi lawana ulawuze uzama sizama ngayo yonke indlela ba
konke kuyatholakala yini ezitolo oyabe ukufuna kumbe kukhona okusilela nje lo ungasithela ukuthi kuyini okusilela
izinto ezisilelayo ezitolo lo ama sanitizer ezimbodlela zama sanitizer lezi hayi kazibonwa lelo ama paper towels ubona go lapho kukhona kuya reshini ukuthi umuntu athole 1-1 konke nje lokudla inyama lani ukudla nje okusessential awusavunyela ukuthi udobhe ngakunenge usudobha lawe kube kunye kube kubili awusakuya konke lamanzi awuvunyela ukuthi umuntu athathe kube kunenge kuyabe kubhaliwe ukuthi ungazowathatha kube kunenge chiyela abanye lawo so abantu vele sasekujayele khonokho.
Umongameli Trump uthi ilizwe lingavulwa ngasiphi isikhathi kungakhangelelwanga ukuthi abezempila kahle iziphathamandla zogatsha lwakhe ezibona ngomkhuhlane lo we-coronavirus zingakethuli imbono yazo ubona kusenzakala into
okokuvula kwelizwe yena umongameli wayekhangelele u-3 April kodwa ngokukwenzakala la ngokukhanya kwezinto umoma on the ground lokho kuqansa kusiya phezulu vele ngendlela engakhangelelwanga kusobala ukuthi uzamela landela abezempila kahle akade lokho besithi hayi into leyo izathatha isikhathanyana njani kodwa yena wayefuna nje ukuthi ngo-30 kusiyafika uMay ilizwe selihamba kodwa akukhanya ukuthi kuza kuba njalo ngoba kathesi we reaching sesize sedlule i-Italy yona ngokwayo sesiyaphosa sedlule amazwe onke amawe e-Europe so sesiphakathi laphakathi kwenziwa ukuthi ungcono alandele abezempila kahle
umnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Ohio besilivusa ngengoma zomdumo wamakhosi ireggae liviki siqala usuku lwenu ngengoma zepantsula leyo ke bekuyingoma ka socks lejabere singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje inhlanganiso zabagogekileyo zimangalela emthethwandaba umsakazo we-ZBC lengatsha zikahulumende ngekungethuli imbiko ephathelane ne-coronavirus ngendlela abangenelisa ukuthi labo bayifunde Kuqhamuka inkulumo phezu kwembiko kamphathi ntambo wezokunakekela uZulu umnumzana July Moyo ukuthi igcikwane le-coronavirus lizahlolwa eHarare kuphela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukusizwa lingalalela indaba zethu kukhasi lethu lebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.